okukhathazayo ukuthi kesikhathi abantu bakhuluma ngama-human rights bakhangela kuphela ukuthi umuntu uhlukuluziwe waze waphuma igazi. Kodwa-ke ama-human rights akutsho ukuhlukuluzwa kwabantu waze waphuma igazi, ngoba ukuhlukuluza uphuma igazi kudala ukuthi umuntu abe nokwesaba empilweni kwakhe, ahlale esesaba. Khona kuhlala ukuthi umuntu abe nokwesaba empilweni yakhe esesaba uhulumende uyekephula ilungelo labantu, ngoba uhulumende kasiwo muntu azakufanelanga ukuthi esakhe nabantu. Ngokuqala lokhu. Okwesibili, ukuthi uhulumende nxa esenza mhlawumbe kumnika amalayisensi amabhizinisi, ngafumana ukuthi kuba lula nxa umuntu ezani, khonokhana-ke kuyaphambanisa nje kuyephula ilungelo nabantu, ngoba umuntu wonke ulelungelo lokuthi athole ilayisensi atrade-ke eZimbabwe. Ukusikhangela-ke ama-human rights, okubuhlungu kakhulu ukuthi eZimbabwe kathesi kule ndlala, kule ndlala embi kangaka. Izame ukukhampena kwayo esikwaziyo lokhu kwafonywa ibandla le-MDC ngo-2000 ngokuthi umuntu osapota i-MDC banikwa ilungelo lakhe lokudla, okuyikho okusemthethweni-ke kwi-constitution yelizwe ukuthi uhulumende kufanele ukuthi anike-ke abantu ukudla okwaneleyo. Kodwa-ke uyabandlulula abantu, kuyinto embi kakhulu eyenziwa nguhulumende. Lasikisa ukuthi inhlanyelo lezi eziba khona kuthiwa ziyanikwa abantu, ama-petalize aba khona kuthiwanika abantu, uzafumana ukuthi kuthiwa anikwa abantu bezane kuphela. Nxa enikwa abantu bezane kuphela kuyizekuthula-ke ilungelo lomuntu lemalelo ukuthi bakhethe abantu ngokudla kanye nokunika lokho okungabaphilisa-ke indimi yefutha.
Inhlanganiso ye-Amnesty International layo iyagcizelela umbono wamagqwetha lo Mnumzana Bhebhe, ithi hayi into kazimanga kuhle sibili amalungelo aqhubeka sephulwa nguhulumende. Njengamalunga liyake liluphathe yini edale lephalamende udaba lokwephulwa kwamalungelo kaZulu lona?
Siluphethe kakhulu-ke. Okuhluphayo ukuthi nxa ukhuluma lesela uthithi isela lingantshontshi lona liyibe mtshontshayo, kuyakufana nokuthi udlalisa isikhathi ngoba nguye otshontshe khonokho. Okuqakathekileyo ukuthi kuyakufana ukuthi ukhulume lepholisa elizabopha isela. Ngaleso sizathu-ke ungaze ukhulume lohulumende wezame ukuthi bayephula amalungelo abantu, bazawephula ngoba vele bekwazi ukuthi xa bewephula kunabanye abantu abazasona bakhulume ngabo. So sikhuluma ngakho nsuku zonke ephalamenti, kodwa sikhuluma ebantwini abatshilele iziqu endleleni, ngoba abantu bezame kabakuzwisisi ukuthi kumbe bakubona kuyukuthi ukubusa kwabo ukuthi bahlalele kube sembusweni ukuthi bahlukulize ilungelo labantu, lezi ndlela babusa ngokuhlukuliza ilungelo labantu.